sigcwalisa into esihlala sikhuluma ukubana thina iparty yethu iparty ehlelekileyo njalo umongameli wethu ngumuntu ohlelekileyo njalo olandela umthetho njengoba lizile ezikhulumela ukubana umthetho wethu uyatsho ukubana umongameli kumele ahlale amathemu amabili awe-5 years each usesendleleni yokuqedisa esibili i-5 year term yakhe ngakho-ke esuka lapha laysekhaneti ayophumula bese sikhetha omunye kucongress kuyikho vele indlela esisebenza ngayo asiyenzi okwefejafeja asiyenzi lokwana kobana umuntu aphokuzifaka abezisithi godis inithi ezifakile engahambanga i-congress yabantu thina sihamba nge-congress yabantu ukuthi kona abantu yibo abakhetha umongameli so lokhu akukhuluma umongameli yikugcwalisisa isinqumo sethu indlela esihamba ngayo ukuhleleka kwethu esiyikho khona
ye kodwa-ke abanye bathi lapha hayi ulibha abantu kwezithezi ukuthi bathini ngoba bakhona bayakuthi hayi umongameli ihlala laba sithi lizizwele phela abantu bathi kumele ngihlale akunjalo
mina kamboni kunjalo abantu bengakusho njalo kodwa nxa sokushiwo njalo phela sokumele uxasa ukuguqulwa isisekelo sombuso wethu wezanu PF lo elizwe ngokwalo okuyinto engaba yinto esingathi ngesingizi it's a mountainous task njengokwazi ukuthi lakuthi yona khona phana esisekelweni sombuso wethu kuyakhulunywa futhi ukuthi kona nxa sokutshintsha into enjalo ayisabhenefithi lo oyabe khona phakathi khonapho sizabhenefitha lo ozalandela emva ngale so nxa uqhele konke lokwana usubone vele unaye vela kula into enjalo engenzeka yena vele njengoezijolo uthi sesile isikhathi ukuthi laye anjani ahambe eyoziphumulela yikho ukubusa okuqondileyo kona ukwana uvumele ukwana hhayi yenza okukhona okwakho nxa uqedile sunika abanye ithuba labo benjani baqhubeke besiya phambili begcwalisa izicathulo zakho lezo uzigqokile
kodwa uyambona umuntu ongangena khonapho ahle angene ezicathulweni zakhe
baningi kakhulu abangangena bekwane khonaphana izanu p f ilungile ngoba ilama-carable leaders abafundileyo abalolwazi abalobuciko futhi obukhulu kusukela kuye umsekeli wakhe ubaba uvice president usiwenga ukhangele ubaba umuhadi useshe ukhangele usenta general ubaba umpofu ukhangele la minginjeso khonapha ngilayo i-carabetina leyo ukuthi kona ngaliqhubilizwe leli ngilisephambili so sibaningi kakhulu okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguye ozenjani ozasekela ukubana abe ngumongameli welizwe lele.